Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Khethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party EMRP. Sicubungula udaba lweGugurahundi kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa yileli bandla.
Ngiyabonga mfakazi nabalaleli Jikelele. Izinqumo esiphume lazo ukuthi sina sizoqhubeka senza i-international lobbying to approach even i-IC, ICJ, International Court of Justice, ngoba okwenziwa nguhulumende weZimbabwe emebongo emahoni nangakwa asivumelani lakho kusetshenziswa izinduna zakithi. So sizazama ukuthi sibuse ukuthi ukubhugazwa komthakazi owenzakala komthakazi ubanje njengayo yonke imbhugazwe according to
siyabona ukuthi kwake kwaba le mzamo esikhathini esedluleyo ukuthi bandla le-MRP libhalele inhlanganiso lezi. Kwake kwaba lo mthelela yini? Balalela, baphendula.
Ukulalela nokuphendula yebo kukhona. Into yonke nje endizayo iyandiza uzokufikela phakathi ehlala khona. Umhlaba ulalelile uzonanzelela ukuthi kulokhu vele i-United Nations kulalapho efike khona ukuthi sivume ukuthi iGugurahundi wakhe ibonge iZimbabwe government bayithi inkulumo zabeminista uziyambiziyambi akade beyibiza i-political stepping, kodwa sinanzelela ukuthi kufikile ekuthini amazwe asekhuluma ukuthi kwaba ne-genocide somthakazi. Onge ipheso okuhamba ngayo kumbe sisuba lamathelo ngiye and there, but I can say ukuthi sisuba lezithelo and
kahle kahle kuyini elikusolayo ngendlela uhulumende athi uhlelo lolu luqhutshwe ngayo.
Okokuqala uzonanzelela mthakazi labalaleli ukuthi iGugurahundi ngesikhathi senzakala amajenalisti ayevaliwe yonke indawo. Abantu information abayizwayo yileyo eyayikhulunywa kuphephephetha yilabo ababesenza lawo masala. Nxa sekulungisiswa njengebandla sifisa ukuthi kube yikulungisiswa okujenini, kube yikulungisiswa okokuthi kubuziwe bona amavithimu abantu bakomthakazi abadebekayo benesisola bakhona indlela yangikhona ukuthi kuthiwa kuzomele kuyiwe emakhaya. Uhulumende weZimbabwe uyaka ukuthi abantu bakomthakazi kusukela ngawo lawa ama-80s sisabalele sigcwele amazwe wonke. Abanye bakhathiwe emazweni njengoba sinje I'm out of the country I report to somebody lami ngikhathiwe ukuthi ngiqalise ukuthi ngiye lapho. We are here already ngenxa yakhe uhulumende esenza leyo bhugazwe esenzayo. Okwesibili sisola futhi ukuthi kuthe kuphathwa izinduna ungasiyananzelela even esigabeni xa kulo muntu osileyo ophobuleweyo akusibona udaka lwenduna.
Sile nduna uMaphe eGwanda eyabulawa yiGugurahundi and umntanakhe manje uKeiso useyinduna yena of which nxa sekuthiwa athathe udaba olunjalo yethi laye ngapha kumele atestify akuvumi.
Okwesithathu kukuyadanisa ukuthi ezinye izigaba nxa sekuthasekulungisiswa ziyathiywa. Uzananzelela ukuthi umbhukazi uqalisele emidlenzi kubokhokhela phana and uzonanzelela ukuthi ngo-1985 ngo-January bezi-11 novela farmers abadisappear up to now akuzange kwazakali yimidlenzi yonke leyo nizaba kodwa nxa kuthiwa iyathiywa.
Sesikhangela lona udaba lweGugurahundi singathi lophatha njani abesifazane njalo sikhuluma nje lokhu kulezinyalo saleso sikhathi.
Izinyalo mpakazi zikhona and uhulumende the looks he could have done yikuthi mhlawumbe aqale arelease maybe ama-clinical psychologist beqale bengani kumbe bakhuluma labantu ba-affecteka kakhulu omama abanye bezongulwa luhumbeyathinithizi baluza i-self esteem omama bebathekelele nje baluza even i-identity yethu kakhulu even spiritual kune-spiritual connotation of it whereby imathebelele right now imthakazi nje labomidlandi kungani kulelo bedrot ungakuya kunanzelela khonophyani ukuthi abanye babe bathulwa izisuku ezikhwele imfane zibulawa i-seven aggregated and anger our ancestors. So singabantu abamnyama we believe ukuthi kune-spiritual curse eyalethwa kumbusazoza uyakhona ukuthi balutshwani omama bemathebelele nje bemidlandi abakwanisa ukuthi besukume bezizwe bengabantu silimaza kakhulu kwasala siphele singabantwana abanye kungaziwa ukuphoyise ngobani ezingulini kunezifiso ezivileyo nokungaziwani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Khethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party. Ebesixoxa naye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.